isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 kuNhlangula 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ngizananzelela ukuthi abantu abangeneyo abatumeleneyo kuma-primary elections abantu abatsha abaningi bakhona kuwo wonke amaprovinsi jikelele kanye akungena abantu abatsha kakhulu.
Ibandla lezanu-P F lamhla lisungule umhlangano walo wokufundisa amalunga alo azancintisa kukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka imithetho lenjongo yaleli bandla.
Suka lapha kumaprovinsi asayenze ama-validation sesizakhipha-ke i-candidate list yabile abantu-ke abamela-ke inhlanganiso ye-TCC sisiya phambili silungiselela ukhetho.
Lesisisi lithi selizagqiba uhlelo lokukhetha abazalimela ukukhetho oluzayo. Izakhamizi zelubangwe zikhala ngendlala langenyamazana zasendle ezibathwalise nzima. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kona lo umsakazo. Ibandla lezanu-PF lamhla lisungule umhlangano walo wokufundisa amalunga alo azancintisa kukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka imithetho lenjongo yaleli bandla iningi lawo kungokwakuqala ukuthi lincintise kukhetho. Lokho kuvezwe ngumnumzana Obert Mpofu unobhala jikelele webandla lezanu-PF okulo umhlangano okhangelelwe ukugqitshwa ngolwesihlanu. Umnumzana Mpofu uthi abaqeqesha amalunga abo iziphathamandla zesikolo sezanu-PF esechitepo School of Ideology njalo uchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhubele Studio 7.
Ngizananzelela ukuthi abantu abangenileyo abatumeleneyo kumaphulokuzeni kuma-primary elections ngabantu abatsha abaningi bakhona kuwo wonke amaprovinsi jikelele kanye akungena abantu abatsha kakhulu laba ngathi bane-experience abaziwayo abadala abaningi abazange baphumelele. So sicwe ngathi kuqakathekile ukuthi abantu laba sibabize emhlambini njengomalawo elokhuzeni egweru ukuze sizobafundisa ukuthi kumele isetshe njani nokuthi ukhampene njani enje ubaba upresident abanika izikondiso zokusebenza kabantu and okunye kwakho nokuqakathekile ukuthi yona batshele ukuthi ona hhayi akumelanga kube nodlame kungabi lokuthokozela nxa kusiya ekhethweni. Kumele abantu bahloniphe abantu bahloniphane njalo balethe ukhetho lokuthula nonto lokuthokozela.
Okunye-ke kuyini okuqakathekileyo ngebandla lezanu-P F abafundiswa khona njalo bayabe befundiswa ngubani?
I-staff yesitepo ideological college yibo bafundisa nama-areas abo atshiyeneyo amanye ngayi-ideology ukuthi abantu iparty yivela ngaphi iya ngaphi njalo ukuthi umuntu nxa semkhokeli kumele aziphathe njani phakathi kwabantu laba bamkhethileyo njalo nxa umuntu kwe-parliament kumele enze njani lokho kwakha iphathi akuningi okuzafunda ngokuthi kuzaba kuqaliswe namhla kezokwethela nge-friday. So ziningi izinto ezizafundiswa abacombres la abangenileyo umbuthane lo lomuntu labantu bonke ama-p b members ama-central committee members ama-provincial members ama-candidates wonke nje umuntu ohambelana lohlelo lokhetho ukhona zike zaba iziki ebhizi okumanisayo niphathi yezanu-p f ngokuthi zacebisana ukuthi kumele usetshenzane lama emakomrei lama angene ekhathesi.
Kusasa singathi kuyini okumqoka okuzabe kusenziwa?
Iprogram ngangilayo lapha kodwa program zakhona ziyatshiyana ngelanga ngelanga kusasa kuyaba lamaluhlelo leprogram ngolwezikathi kube lolunye ngethursday kube ngolunye nange-friday kulolunye uhlanganisa konke okumele kwenziwe malunga ephathi ne-discipline, ukuhlonipha nokuhlonipha abantu labo ozosebenza labo. Umuntu ungayikhokheli akumelanga abe nguye oseqeto owedlula abantu labo abakhokhelayo. Abantu baqakathekile ngokuthi kumele bona bazikhangela ukuthi bashiphisa izikhalazo zabo, not ukuthi wena ubashiphisa izikhalazo zakho ngokuthi yibo bakufake phambili ukuthi bazele ngezifo zabo ezikhalazo zabo. Hayi, umkhalazo mhlanje oqakathekile ukuthi sibe sonke upresident uzeyofika kumakhandidethi ade ngikhona emhlanganeni uvulwa and lokhu siyaphambili njengonjile kwakhona uzeyofika ngolwesihlanu.
Khulumile yini umongameli njalo singathoka umqoka akutshiloyo kuyini?
Baba, umongameli khulu vele hlale khuluma ngokuhlangana kwabantu nge-unity yabantu ngombanyano wabantu njalo nangokuthula nxa kusiya ekhethweni ukuze ukhetho lolube lukhetho oluzavunyelwa yibo bonke abangene kulo olungasoze lube nembuzo emnengi ngendaba yokuthi abanye babethitha kwabango. So this time around sifuna abantu bavumelana ukuthi benze into yokuthula. Of course kuzaba labanye abafuna vele ukuthi bone lapho kulobuhle khona, kodwa hhayi thina okwethu sibatshela abantu ama-members wethu lama-candidates ukuthi bahloniphe. So angithemba kula munye ozozama ukuthi aphume esporeni ezesinikwe ngubaba u-president wethu.
Lo ngumnumzana Obert Mpofuno ubhala jikelele webandla lezanu PF obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Kusenjalo sekusele amaviki amabili ukuba idale lokubhalisa amagama alabo abazancintisa kukhetho ele-nomination court lihlolisise amabizo abafisa ukungena kukhetho. Ibandla lezanu PF yilo lodwa phakathi kwamabandla amaningi eseliphutshe uhlelo lokubuthanisa amabizo alabo abazancintisa kulolu khetho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, ele-Movement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora lele-ZAPU kawakazisi uZulu ukuba ngobani abazancintisa kukhetho oluzayo. Kwaziwa kuphela ukuba inkokheli yamabandla la izancintisa kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi ibandla lakhe selizaphutsha ukukhetha abazalimela kukhetho oluzayo.
Lama candidate producer ama manifesto abo phambili ke kwabantu abawanominata esithi validation process. Sisuka lapha kuma province asayenze ama validation sesisakhipha ke i candidate list yabile abantu ke abazamela ke inhlanganiso ye CCC. Sisiya phambili silungiselela ukhetho ke oluseduze masinyane.
Obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi ibandla lakhe lizakwazisa uZulu ngabantu elibakhethileyo ngemva kokuba i-CCC isigqibe uhlelo lwe-consensus candidate selection process.
Ibandla lisakhangelisisa, lisahluzisisa labo okumele balimele. Sizananzelela ukuthi amanye amalunga ethu ngabantu akade singakwazi ukuthi bakithi kumbe bakubo triple C laba abachiwo. Ngakho okunye kwakhona sizaze silindele ukuthi o triple C baqede ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu esithi silabo ngiqiniso. Ngakho singatsho nje sithi sisiyafika ivike ezimbili mhlawumbe yodwa eyokugcina singakayi kunomination court, siyabe sesiphumise uluhlu lwethu lweqoqo ngoba kasifuni kuyangeka sithi sesithi silabantu akade bevele bephaka okumele babuyele sibabona besebenza kuhle. Sesithola ukuthi mhlawumbe bafaka ama-application kwamanye amabandla.
Elinye njalo ibandla elifisa ukuncintisa ukhetho lolonyaka ngele-ZAPU, isikhulumeli sebandla leli umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi akusensuku zatshwala bengakazi uZulu ngamabizo abantu abazancintisa kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi.
Ama-candidate wethu sizaba lomcimbi mhlaka 1 July where we will be announcing to the world ukuthi ngobani abazamela ibandla ukhetho oluzayo. So sicela abantu balinde kancane nje mhlaka 1 July e-Stanley Square siza unveil ama-candidate.
Umnumzana Admire Maskati okubandla le-ZANU PF uthi kusobala ukuba ibandla lakhe selilungiselele ukhetho oluzayo.
Kwenza futhi ukuthi ibandla leli lisuke selisiya kuma-elections seliqinile njalo selilokubambana ngenxa yokuthi abantu babezikhethele umuntu abamfunayo ukuzayenza ukuthi loba nxa sebesiya kukhetho olukhulu lwama-harmonized elections bamvotele njalo bamsebenzele gadalala ukuthi awine nxa esencikela namanye amabandla abekhona kukhetho. sombona ngathi ibandla lezano PF liyenze kuhle ngokunika ama abantu abakhankasayo amathuba afana nayo ukuthi bakhankase kungakhathalekile ukuthi ngumntanga ngumama ngubaba kumbe ngumlelo wenkululeko.
EZimbabwe lizaqhubha ukhetho lwamakhansila amalunga edale ePhalamende lokudinga umongameli omutsha. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abantu abanengi sebekhuluma ngomthetho obunjwayo we-Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill, owaziwa ngokuthi yi-Patriotic Bill, olakho ukuvumela uhulumende ukuba akhahlamize uZulu Mahlayana. Kukhangelelwe ukuba idale le-Senate lizahlolisisa umthetho lo obunjwayo kusasa. UMavis Kama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Akwaziwa ukuba idale le-Senate lizakwenza njani ngomthetho lo obunjwayo oleziqa ezivumela ukujeziswa kabuhlungu kwabakhulumisana laba kwamanye amazwe okungekho emthethweni abathethisa uhulumende nabenza ukucatshangelwa ukuba kwehlisa isithunzi selizwe. Abaphikisayo bathi akulunganga okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okuthiwa wesaba ukuthi uZulu uzavotela amabandla aphikisayo hatshi eleZanu PF. Omunye wamalunga edale lePhalamende okukomiti yezokulungiswa kwemithetho, umnumzana Daniel Mulukele okubandla leTriple C, uthi kungamzwisa ubuhlungu kakhulu idale leSenethi lingapasisa iPatriotic Bill.
NjengeTriple C besingafisi ukuthi iphaswe leyo Patriotic Bill, kodwa igcine isiphaswe lidale lePhalamende ngenxa yokuthini abameli beZanu PF yibabalwisileyo ngoba baningi bagcine benqobile. Ngumthetho omubi kakhulu engiyangeka ngawo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, laye olilunga ledale lePhalamende phansi kwebandla leTriple C, uthi bekumele kulungiswe imithetho yokuqhutshwa kokhetho hatshi iPatriotic Bill.
Bebekwazi ukuthi besifuna ukuthi khona ama-elections kufuze ukuthi ehanjiswe ngayiphi indlela. Bayakwazi njalo ukuthi besifuna ukuthi nxa ama-election ama-results esekhulunyiwe sokufuze ukuthi kube le-committee ebona ngokuthi oyabe winile athathe kuhle umbuso. Kodwa-ke ngenxa yalokho sebekubalekele lokho, yikho beproclaime ilanga lama-elections lwana umthetho ungakabhazi.
Kodwa okhokhela amalunga edale lePhalamende ekubandla leZanu PF, umnumzana Popurai Chogarepi, uthi akaboni okubi ngebhilile.
Those who have the ideas of denigrating, fighting their country, looking for sanctions,
abale mibono yokulahlela phansi isithunzi selizwe, ukulwisana lelizwe labo befuna izijeziso zomnotho, ngicabanga ukuthi izinsuku zabo sezibaliwe. Sebezabotshwa maka umongameli esewenze waba ngumthetho we-Criminal Codification Act.
Ingapasiswa yi-Senate ibhilile izahanjiswa kuMnangagwa okubikwa ukuba uzayisayina ibe ngumthetho welizwe. Silokhu sikudaba lokhetho, ikhomishini ebona ngokwenziwa ngabezindaba eyeZimbabwe Media Commission ithi kumele kuhlonitshwe intatheli zindaba ngesikhathi kusenziwa ukhetho eZimbabwe. Ikhomishini le ithi kumele intatheli zindaba lazo ziziphathe kahle ngesikhathi sokhetho oluzayo. Umnumzana Godwin Piri, unobhala wenhlanganiso elawula umsebenzi wentatheli zindaba eyeZimbabwe Media Commission, uthi kunengi abafisa ukuba kwenziwe ngesikhathi sokhetho.
Kuqakathekile lathi njengamajournalisti, njengentatheli zindaba, ukuthi singatholakali sisenza umsebenzi ngendlela engayisiyo. Sikhanye sithatha amacele ekhethweni.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngokwenziwa zintatheli zindaba eye-Media Institute of Southern Africa, umnumzana Nqaba Machazi, uthi lanxa isimo kwezokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba sekunganeno, bamelele ukubona ukuthi bazaphathwa njani ngesikhathi sokhetho oluzayo.
Lo nyaka ngingavuma sibili lokho esiqhasa ukukhuluma lamapolice, ukukhulumisana namapolice, asikeze umuntu ochaywe ipolisa, asikeze umuntu obotshiweyo. Kodwa asikwazi ukuthi siyangabe ngoba sikwaziyo eZimbabwe kakhulu nxa kule ihlelo zokhetho. Siyabona ukuthi ama-media violations ayaqalisa kakhulu. So esingathi nje silungu i-preemptive measures ukuthi abantu bengabotshwa, bengatshaywa, beyekele besenza umsebenzi. Ngilethemba abantu abasoze bebotshwa, abasoze betshaywe.
Umnumzana Nkosana Dlamini uyakusekela lokhu.
Kunoma kulale mizamo, kodwa yebo siyakubona bayazama, kodwa kuphinde futhi kwehlulekwe njalo nxa sokuphansi.
Isikhulumeli samapholisa eZimbabwe, u-Assistant Commissioner Paul Nyathi, uthi ukuxoxisana yiyo indlela kuphela engaluqeda loludubo lokungezwani phakathi kwenhlangothi ezijiyeneyo lentathelizindaba.
Nxa kuyukuthi kulama-rallies, nxa kuyukuthi kulama-demonstration, wona kumele bakhulume lama-commanders. Bangakhuluma lama-commanders, ama-commanders lawa azasincedisa ukuthi sizwane sisebenze nke.
Abe-ZMC baveze njalo ukuba sebelobe ugwalo olulawula ukusebenza kwentathelizindaba ngalesi sikhathi sokhetho olulesihloko esithi Election Reporting and Peace Journalism Manual. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izakhamizi lenkokheli emangweni welubangwe esigabeni seWange zikhala ngohlupho lwendlala, ukuselakala kwamaphilisi, lezakhiwo zezempilakahle kanye lamanzi zithi kunenge okubangela lokhu. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi lezi iningi lazo ngezahlaliswa kulendawo yelubangwe Railway Farm 55 ngomnyaka ka-2000 kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe, owasusa abamhlophe emapulazini la lamanye elizweni lonke jikelele ezama ukunika umhlabathi abansundu. Kodwa inkokheli yesigaba lesi yathulalela umsakazo ukuba ngemva kokuhlaliswa lapha ziyanda inhlupho ezigoqela ukuselakala kwekilinika lamaphilisi, ukudla kanye lamanzi ngenxa yesima sokuguquka komkhathi, climate change lokunye. Unkosikazi Nesampala usobhuku we-Village 2 uthi uhlupho lokusweleka kwamakilinika lufaka omama abakhulelweyo engozini kanye labalemikhuhlane efana le-tuberculosis.
Baneleji mimba, banothwara nzima, banoshupika. Kushupika kasa yoku ya kukuti kuno tiangwaji marijo kutive gade vende kumateneti.
Aba stwele yogo na aba shupika kakulu mwale mwale yogo ya wespeza ila uge ashono abaye vengi layo. Njalo lo babelethisele makhaya sokunzima ngoba kuvunyelwa. Besicela ukuba ngabe siyasizakala ngama mobile clinics labo dokotela abasondele eduze. Abanye futhi abahlupheka kakhulu ngaba lomkhuhlane we TB ngoba labo kabalutholi usizo.
Umnumzana Edwin Nyoni usobhuku we-Village 1 uthi kunengi okuhlupha abantu esigabeni lesi. Uthi emasimini kabavunanga lutho ngenxa yenyamazana zasendle ezifohla emadlelweni azo agcinwe ngabeZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority.
Ziyangena emasimini ngasithole esikuthele ukulutshwani khona siyakuvuna.
Ukhale ngokuthi nga uhulumende uyangenela abantu bafundiswe ngendlela ezintsha zokulima. Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Gilbert Monkuli, laye ongusobhuku we-Village 2 othi bathwele nzima.
Indlovu ziyangena emasimini even nxa sisilimile kuhle kuzona. Ziyabuya ziswe isikhafu lesiyana indlala sikho. Sina njenge amasebhu sabe sikhangelele kubaba uhulumende ikuthi ancedise ngesikhafu sokunika abantu lapha bazuze kudla.
Umphathintambo wesabelo seMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi sebezizwile izikhalazo zezakhamizi lezi.
Avele ama-America ahambela sithi so nza find out ukuthi siku-workshop sise eGweru. Workshop yama-candidates. So angamboni uhead wezino uthe neki brief last week, but kuqale last week usikhulume ngakho sesamnika i-recommendation upresident ukuthi kungezelele nethi hanti banika 10 kg umuzi ngalabantwana abangu-5 bakunika 50 kg 10 kg ngomntwana.
Ezinye njalo izakhamizi zikhale ngokusweleka kwemigwaqo lamanzi emifuleni osekubangele ukufa kwezifuyo kanye lokuphunza kwezimithiyo. Ngimele iStudio 7 ngiselubangwe, nginguNokuthaba Dlamini.
Singakangeni kwesigaba esilandelayo, sike sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia lithi lilwisane kabuhlungu lamhla lebutho lakwele Ukraine ebelihlasela esabelweni. SeDonetsk uhulumende wakweRussia uthi belihlome liphelele ibutho lakwele Ukraine elizame ukungena endaweni ehluthunwa lilizwe leli ngesikhathi lisanda ukuhlasela eleUkraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba beReuters. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan, kulandela ukuphela kwesikhathi sokukhumisana umlotha. Abezindaba beReuters bathi bekubonjwa edolobheni leKhartoum namuhla langesonto, njalo abahlamukele uhulumende labo bebesilwa kakhulu. Wezempilakahle ingcwethi zemikhuhlane ephathelane lengqondo, ama-psychologists sezisungule uhlelo lokusebenzelana labenhlanganiso ye-Refugees Zimbabwe. Bathi lokhu kulakho ukupholisa amanxeba ebantwaneni abasakhulayo labantu abadala kwinkinga zokuhlukumezeka engqondweni. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Enye yalezi ngcwethi udokotela Paradzai Beregina Mongera uthi kwinhlolisiso yakhe emanyeni lekolleji eleUniversity of Johannesburg iveza ukuba abantwana abaningi babhekana lokukhathazeka engqondweni kodwa beswele usizo oludingakalayo ezimulini noma esikolo okuludubo okwengezelelwa ngamandla izikhathi zengozi lokuqhamuka kwemikhuhlane enjengobhubhane olwe-COVID-19.
We conducted a study with 7 private primary schools.
Senza inhlolisiso kuzikolo eziyisikhombisa ezimeleyo kulolu daba. Safundisa laba abalisi abedlula abangamashumi amathathu ukuba besebenzise indlela ezikolo.
Othi lindlela linyathelo elihle ngesikhathi kulokusilela kwama-psychologist awafundela umsebenzi ezikolo angaphathisa abantwana, ethi kodwa lolu dubo alukho ebantwaneni kuphela kodwa lubamba labasakhulayo. Ethi ke kule nyathelo likhona kulolu daba njalo.
They have camp programs that they go with youth from different communities.
Kulama camp program okuzwisisa ngokuhlaliseka engqondweni lokuthi umuntu akhethe okuqakathekileyo okungathuthukisa umuntu empilweni.
Umnumzana Talent Chinyo wenhlanganiso ye-Growing Hope uthi imisebenzi enje kumele iqheliswe iqiniswe njalo lusabalale ulwazi lembiko ephathelene lalolu dubo ikakhulu olugcina luphazamisa ukuhlaliseka kwabasakhulayo engqondweni.
Spread the news, you know, across
ukuthuthukiswa kolwazi kanje lakubantu abadala kungabaphathisa ukuthi babe labantwana kunye lama-youth alempilakahle elungileyo.
UDokotela Nkululeko Dewa uthi abantu kabananzelele ukuba eminye imikhuba esizikhethela yona ilakho ukudala umonakalo kwelakusasa silibele khona silakho ukukwenqabela.
It's quite important that you, if you are drinking, drink responsibly such that you don't deteriorate. If you decide you want to smoke, just understand the repercussions of that.
Nga unatha utshwala kumbe ubhema okuthize kulakho ukubuyenga kukungenise ku-addiction ezagcina ikuhlupha kwelakusasa.
UNkosazana Akhwila Vera ongumqeqeshi ekolejini leYunivesithi yeZimbabwe uthi imisebenzi enje iqakathekile kakhulu njalo ilokho ukuphathisa kuntuthuko yabantwana. Ethi okuqakathekileyo ukwehliswa kwenkinga zokungahlaliseka engqondweni, i-mental health, ikuba lobudlelwano obuhle labantwana obuqalela-ke emulini, abazali besenelisa ukuhlala ndawonye besidla ndawonye ukudla kwantambama njengemuli ukwenzela ukuthi-ke abantwana labo bebe bekhululekile ukutsho lokhu okuba khathazayo engqondweni, bekhuluma labazali bekwazi njalo ukuthi usekelo lukhona. Ingcwethi kwimikhuhlane yengqondo zethu kuqakathekile ukuba abazali benanzelele ukwenza kwabantwana babo nxa kube le nguquko ukuze bebakhuthaze ukuba konke kuyalungiseka njalo bakhona ukumanyana labo. Imbangela zokuhlukumezeka engqondweni ebantwaneni zigoqela udlakela, ukuhlukumezwa emacansini, ukuhlangana-ke lodlakela emolini, i-domestic violence, ukuhlukumezwa-ke ezikolo ngabanye abantwana ebizwa ngokuthi i-bullying, lokuhlangana lengozi nje ezifana lama-disasters lokufelwa kumbe ukugulelwa ngumzali okufana lakusikhathi kuze kuqhamuke ubhubhane lo-COVID-19. Ngiyimele i-Studio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi sebedlela evalweni ngoba bemelele amaphepha abo amacha abazawasebenzisa kungaphela isikhathi sama Zimbabwe exemption permits. Bathi sesifikile isikhathi belokhe bemelele amaphepha la. Kule nhlanganiso ezinenge ezigoqela iOperation Dudula ezithi kumele bephume bephele kwele South Africa abokuza abangalamaphepha aqondileyo okuhlala lokusebenza kuleli lizwe. Ukhiphe Studio 7 uxoxele unkosikazi Phathiwe Sibanda omelele amaphepha amacha okuhlala kulelo lizwe.
Mina ngi-applyile iwaiver, sengi-applyile iwaiver ngayi-applya 3 months ago angakatholi imphumela yakhona. Ngizobona mangitholile umphumela wakhona njengoba ngingumsebenzi wasezindlini mangiqualifyile ukuthi ngiyenze i-visa nale efunakalayo. I-general work visa ngizobe ngizoyenza.
Manje uzakwenzani nkosikazi Sibanda nxa kokuthi ungahambanga kuhle konke lokho?
Uma ingaphumelelanga kumbe ngingakhwalifayanga kutsho ukuthi ngizozibuyelela ekhaya ngoba belungu babhekelela ukuthi bekwazi ukuthi ngoba sa-aplaya babhekelela ukuthi kube nemiphumela emihle ngoba nabo bengafuni ukuqhatsha abantu abangekho emthethweni. Kodwa uma kuyukuthi angikhwalifayanga ngizozibuyelela ekhaya, akula nto engingabe ngisayenza.
Lo ngonkosikazi Phathiwe Sibanda odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Bongani Mkhwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Senze uhlelo nje omncane nje ukuthi sike sitholisise isimo sama-applications ukuthi amenjani ngoba sinanzelele ukuthi baningi kakhulu abantu ade bengaka-apply. Sizama ukudingisisa ukuthi kuyini abahlangabezana nakho nalaba sebe-applyile baku-stage bani bahlangabezana nani ma be-applya. Leyo information sifuna ukuyithatha sizame ukuyisebenzisa ukuthi sibone ukuthi kungaba nomhlahlandlela othini nenqubela phambili ethini ngoba sinanzelele ukuthi usuku lukamhlaka 30 June selusondele kakhulu. Ngakho-ke sesifuna ukuzwisisa ukuthi bangaka abantu asebe-applyile bangaka abaseleyo izizathu zithini nokuthi kuvele kubahlangana nani. Lolo lwazi singabalala kuzo kwazeka ukuthi sibancede kanjani abantu bakithi.
Yes, singathi libathola njani abantu nxa lisenza uphendulo?
Kule link esiyithumela kuma-social media groups esikhuthaza nokuthi abayiqhubele labanye nje. Leyo linki-ke umuntu engayiklikha uyakuthola imibuzo, eminye imibuzo iphendulwa ngabo yes no, eminye inama-tick box, eminye inamakhategori ukuthi umuntu akhethe ukuthi uhlangothi olunganani. For example, sesingambuza ukuthi uku-demographic bani. Ma sithi demographic sisho ukuthi iminyaka yakho maybe sibhale sithi 0 to 16 years, sibhale 16 to 25, kwenzele ukuthi sinanzelele ukuthi ngabantu abanganani, abahlala ngaphi, abanjani. Kodwa-ke into eqakathekileyo ukuthi lelo foma liyithatha imininingwane yomuntu engamkhomba ukuthi yena ubani. So abantu abakhululeke uma beligcwalisa ngoba akusoze limveze ukuthi yena uwusibani bani. Into nje kuphela libizo, of which ibizo angeke kube lo muntu ongam-identify umuntu ngenxa yebizo lakhe. Kodwa imibuzo eminingi iyasincedisa thina ukuba nefiga yokuthi bangakasebe-aplayele bangaka-aplayi izizathu zithini.
Kuyini okulenze la kwenza khonoko?
Sinanzelela kakhulu ukuthi abantu aba-aplayi and kusenze sacabanga ukuthi kanti ke sizwisise ukuthi kanti sokuvele aplaye ngakhe. Kwathi uma uminister wase-Home Affairs e-interviewer wakho wasitshela wathi bangu-6,000 kuphela abantu ababe-aplayile, of which kuhle nathi uma singazazela thina njengabantu abarepresenta iZimbabwe community ukuthi kanti vele bangaka abantu asebe-aplayile futhi uma bengaka-aplayi bamiswe yini, lalaba asebe-aplayile bahlangabeze nani. Ukwenzela leyo information sinanzelela ukuthi kuzomele kube nezinkulumo eziqhubekayo ukuthi kuzokwenziwa kanjani ngoba i-deadline sifikile abanye bengaka-apply. Kulula uma lisayaxoxa naziphathamandla liphethe information engqo lingacabangeli. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi abantu bagcwalise lawo mafomu ukwenzela ukuthi nathi sibe lo lwazi olupheleleyo uma siyahlala phansi nezinye iziphathamandla sibonisaneni ukuthi kathi kume njani vele. Lokho kuzowenza ukuthi kube lula nathi iziphathamandla.
Lo mnumzana Bongani Mkhwananzi sikhulumela isenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk esixoxa ngezemvelo. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lila.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.